So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono mthwakazi kandaba. Olamukela ku Studio 7 eye Voice of America ngolesithathu mhla ka 13 Mpalakazi 2017 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Banisebeni kani imisebenzi ngezihlobo. Abangelazihlobo kuma Politics Bureau, kuma minister kabatholi imisebenzi ngokuthi sokukhangela ukuthi nguzibanilwana. Kanti asithatheni ama results omntwana. Singakhangela ukuthi uphume kweyithini.
Amalunga edale lePolitics Bureau elebandla leZANU-PF angena umhlangano wokuhlaziya udaba lohlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe olwezimaset ngaphambilini komhlangano omkhulu weCongress.
Kunabanye sicabangela ukuthi badinga nje i-attention emazweni omhlaba ngoba i-NDC efana nayo, i-alliance efana nayo. Sibone umkhokheli wayo uMorgan Tsvangirai esuka kule South Africa. Ekijima ezo endosa inauguration kaMnangagwa eyenzakale National Sports Stadium.
UZulu weZimbabwe uveza imibono ehlukileyo ngequla le-MDC Alliance eligoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ngohambo lwabo lokuya kwelemelika. Ucwaningo olwenziwe izihlanganiso ezizimeleyo luveza ukuba ukuthathwa kombuso ngabebutho eZimbabwe sokwenze kwaba lisobala ukuthi ibandla leZANU-PF alifani lamanye ababandla ezombusazwe nanku lilobudlelwano lwamathelo lulimi labakubutho laba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale lePolitics Bureau lebandla leZANU-PF angene umhlangano wokuhlaziya udaba lohlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe olwezimaset ngaphambilini komhlangano omkhulu waleli bandla oyiCongress kunye lokwethulwa kombiko ophezu kwehlelo lwezokulima olweCommand Agriculture. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga aleli bandla avele ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe athi akhangelele ukuba umhlangano wePolitics Bureau lo kanye loweCongress ngokwawo uzophuma lezinqumo ezokwenza kube lomanyano kanye lokuthula elizweni lonke jikelele ngemva kweziphithiphithi ezithe zaba khona kunyanga edlule. Abanye babalwa impi yenkululeko bathi bakhangelele ukuba owalonyaka umhlangano weExtraordinary Congress uzaba lomehluko. Omunye walaba bantu kungumnumzana Samuel Mlawuzi waseBeitbridge. Yena ukuthaza ukuhloniphana ebandleni.
Okokuqala ikuthi abantu kabahloniphane kube lokubambana singabi ngabantu abangani singabantwana.
Umlawuzi uthi lokhu kuhloniphana kumele kusabalale ilizwe lonke jikelele.
Abantu sebenikani imisebenzi ngezihlobo. Abangelazihlobo kuma Politics Bureau, kuma minister kabatholi imisebenzi ngokuthi sokukhangela ukuthi nguzibanilwana. Kanti asithatheni ama results omntwana. Singakhangela ukuthi uphume kweyiphindi.
Okusekelwe ngomunye njalo wabalwa impi yenkululeko unkosazana Beauty Hlatshwayo.
Akula ndaba lokuthi ungu-MDC, akula ndaba ukuthi kumbe unguphathi iphi, we are all Zimbabweans.
Uma Hlatshwayo laye ufisa inkokheli iphume lezinqumo ezokwenza umuntu wonke elizweni awubone umahluko osukuzana uPF.
Ufuna ukuthi amaZimbabweans ngiyacela njengewo veteran njengomuntu omdala ngiyacela ukuthi amaZimbabweans let's rally behind this man, let's give him a chance.
Umnumzana Themba Mathuthu wasemzingwane esigodini ngomunye wabalwa impi yenkululeko laye oze kulomhlangano. Yena ke ukhuthaza inkokheli kusukela ePolitics Bureau ukuba iphume lezinqumo ezizosiza ukumanyanisa uZulu ebandleni laselizweni lonke jikelele.
Umhlangano lo sikhangelele ukuthi uphume lokuqinisa ukubambana ephathini. Singabandlulani ngemhlobo, ngokuthiyana ngenkolo zokukhonza uNkulunkulu, kodwa sibambane sakhe iZimbabwe yethu.
Isifiso sakhe uMathuthu ukuba inkokheli iluqede udubo lokukhethana ebandleni lakuhulumende.
Akusimangalisanga esikubona kuphela khona lokho kuzakwenza ukuthi namhla siqede umhlangano lo siphume siqinile silibandla eliqinileyo. Siqinisa ama structures ethu phansi.
Umhlangano wePolitics Bureau lo wandulela owe Central Committee kungakayiwa kozangenwa yinkokheli evele ezigabeni zonke zelizwe owe Extraordinary Congress. Kuli Congress kulapho uMongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ababili azosebenzisana labo ebandleni lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
UZulu weZimbabwe uveze imibono ehlukileyo ngequla leMDC Alliance eligoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ngohambo lwabo lokuya kweleMelika. Iningi lithi kulinyathela elihle, kuthi abanye njalo besithi kuyindlela yokuyacela izimali njengoba kusazakala ukuba izamba zabo okwamanje kazilalutho. Wanastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula eliye kweleMelika ligoqela umsekelo omkhokhelwe MDCT umnumzana Nelson Chamisa, umkhokhelwe Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, umnumzana Thendai Biti labanye banxuswe ukuzofakaza phambi kwedale leSenate lakweleMelika ngesimo esiseZimbabwe kunye namalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo. Becela ukuba eleMelika liqhubeke libheke eleZimbabwe ngeso lokhozi kukho konke okwenzakalayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthe kulinyathela elihle elithethwe zinkokheli lezi.
Kuqakathekile ukuthi bafinyelele kuzo zonke izindawo labo, babeke isayithi labo, uhlangothi lwabo lwalokho kwenzakeleyo lalokho kuzayo, ukuthi kwaziswe amazwe omhlaba ukuthi kuyini okudingakalayo elizweni ukuze sibe lokhetho olukhululekileyo, ukuze amalungelo abantu ahlonishwe, ukuze kuvuswe ezomnotho, kuvuswe ezemfundo, ezempilo.
Umqondisi weThis Constitution Alliance unkosikazi Abigail Mupambi uthe inyathela elithethwe ngamabandla la liqakathekile, kodwa uhulumende wethu sekumele alungise konke okonakeleyo ezweni ngoba osekusenzakala akusahlukananga lokwakusenziwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe.
Okuqakatheke kithi khonoko abakwenzileyo kutriphe naleyo yikuthi sikhangele ukuthi vele bekhuluma ngani. Khathesi ungakunanzelela izinto kade bekhuluma ngazo yizo nezihlupha lapha ekhaya. So loko kunye okungenisa izinto zama-sanction lapha is just ku-misplaced lokho. Okuqakatheke ukuthi thina sizwe ukuthi i-government vele yona iyenzani, lama-commitment waphi ukuthi ilungise ama-problems wona lawo.
Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi inyathela lokuya eMelika liyadanisa ngoba umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa engena embusweni bamtshayela ihlombe, bamsekela njalo ekukhupheni uMgabe ethi sebebangani.
Thina abanye sicabangela ukuthi badinga nje i-attention emazweni omhlaba ngoba i-MDC efana nayo, i-alliance efana nayo, sibone umkhokheli wayo uMorgan Tsvangirai esuka kwele South Africa egijima ezo endosa inauguration kaMnangagwa eyenzakale National Sports Stadium. Ngezindlela kwakusitsho ukuthi uyasuthiseka ngokuthi uMnangagwa uqondile phathe yena i-opposition, kodwa ngakwelinye icele sikwazi ukuthi ngo-2008 uMorgan Tsvangirai wehluleka ukungena e-State House ngenxa kaMnangagwa, labebutho besithi abayekusalutha umuntu ongayanga empini. Lokhu kuyasimangalisa ukuthi kathesi indaba ye-MDC Alliance igijimele eMelika isola ukuthi akulama-reforms. Ama-reforms la bafuna afakwe mbani, selokhu babekhona ku-inclusive government kwabehlula ukuthi bawenzela ama-reforms.
Evumelana lo moyo, isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe bayamangala ukuthi bayedingani eMelika abahambileyo kulokuthi bahlale phansi loMnangagwa.
Isesimangala sebegijima besiya khona le makhiweni ukuthi badingani khona ngale, asikwazi njoba kungabantu beZimbabwe abakhupha uMgabe ngokubambana kwabo kungela usizo lwamakhiwa. Kuthethwe nje i-advantage ukuthi uMgabe ubeseconfine niwe, amasosha senza operation yawe le. Mhlawumbe lokhu kukonfirma okuhlala kukhulunywa ukuthi uTsvangirai engabe eyi-project yamakhiwa. Njwa nangu segijima esiya khonale engakakhulumeli abantu beZimbabwe, sesiyabuza emakhiweni ukuthi enzeni kulokuthi ebuza abantu beZimbabwe njoba babambana bakhupha uMgabe bebodwa.
Insolo yabantu igcwele enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa ezebulenjini ezifana labo Twitter, o Facebook lezinye, abanye besekela ukuya kwaleli qula eMelika, abanye njalo belisola. Kodwa bona abakuleli qula bathi kabaququzeli ukuqiniswa kwezijeziso zomnotho kweZimbabwe ikanti ke njalo banqosiwe ukuzofakaza phambi kwedale leSenate hashi ukuthi bathethe lelinyathelo ngokuncitshwa izikhundla uhulumende kaMnangagwa. IZimbabwe okwamanje kumgceke ukuthi ibuswa ngabebutho bencedisa lokucebisa uMnangagwa. Lokhu kukhanya sokungaphathi kuhle abanye abantu abathi ibutho selibonakala lihlukumeza uZulu osekuthiye belokusola bethi akusela mehluko lombuso wayizolo umhlaba sekumele wazi iqiniso. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Ucwaningo olwenziwe izinhlanganiso ezizimeleyo luveza ukubana ukuthathwa kombuso ngabebutho leZimbabwe sokwenze kwabasobala ukuthi ibandla leZANU-PF alifani lamanye amabandla ezombusazwe ngoba phela lona lilobudlelwano lwamathe lolulimi labebutho laba. UGibson Bebe uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela yalolucwangiso iveze kugwalo olulethwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute abathi kusobala ukuthi abebutho baqala kudala ukuthatha amandla ezombuso lobanje besithi asebantwini. Ugwalo lolu oluhlose ukukhangelisisa ukuthi iZimbabwe iyangaphi ngomva kokukhitshwa kukamongameli Robert Mugabe luveze ukuba abebutho kabathathanga umbuso ukuthi banike abantu kodwa bafuna ukubusa bona ngokwabo. Umnumzana Bekezela Gumbo ongomunye walabo abalobele lugwalo esebenzela iZimbabwe Democracy Institute uthi ibutho yilo eselizivusela elizweni njalo amabandla aphikisayo aza kwehluleka ukuthatha umbuso.
Umnyawo zayo manje already vele sohle kwakhanya ukuthi amabandla aphikisayo azahlangana lokunzima nalo ama chances makhulu ukuthi ibutho leli butho leli likhona leli support iZANU-PF liza support iZANU-PF ngesikhathi sama election. So kuzabe nzima ukuthi sicabangele ukuthi bangaqonqoba njalo even uma benganqoba angeke bevume ngoba abantu bakhona bona abathi bona usuzivisa ukuthi umuntu ongela ongaphumi kuami yibo balokhu bekhona futhi besupport uMnangagwa.
Ugumbo uqhubekile phambili esithi abebutho sebethethe intambo ezemthethwandaba ephalamende lezokukhitshwa kwembiko lakwezokhetho. Isakamuzi seHarare umnumzana Peter Sithole uthi kusobala ukuthi abebutho sebehluthune umbuso ngenhloso yokufeza izifiso zabo hatshi ukuthi uZulu okuyiko okudanisayo.
Yasonto emangalisileyo le ngingawuthi into esasivele siyibona kusukela kudala kusabusa umongameli Robert Mugabe abapakishele kumankampani kahulumende la kazizakala ngokuthi ngama-parastatal eqeda lapho wayethatha futhi amabutho ewapha izikhundla kuhulumende. So lokho waletha isituation yokuthi amasosha ayesenambithi ithukina abona ukuthi hhayi ukubusa nokuhlalela duzane le mali yinto emnandi kakhulu. So kwakuzakuba nzima ukuthi abaxoshe.
Enye njalo ingcwethi yozombusazwe umnumzana Leopold Mnende uthi ibutho lingenelisa ukuletha inguquko ngokungalandeli imithetho eyafakwa ngowaye ngumongameli uRobert Mugabe.
Mina ngibona amasosha loMnangagwa bengalilungisa sibili lizwe leli benyekela ukuthatha okwakusenzwa ngumgabe bekwenze okwabo.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute bakhuthaze uhulumende ukuthi kufuze alalele izifiso zikaZulu ngokuletha inguquko lokwehlukanisa umsebenzi wabakubutho ukuze bengabi lokokwenza kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ngangeni esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Doug Jones webandla lama-Democrats kwele Melika Usenqobe umnumzana Roy Moore owebandla lama Republicans kukhetho lokudinga ilunga ledale leSenate elizamela isigaba seAlabama. Kukhetho oluqhutshwe ngolwesibili ntambama, uJones unqobe endaweni lapho amaDemocrats acine ukunqoba khona ngomnyaka ka-1992. Isaziwa ngokuba losekelo olukhulu lwama-Republicans. Ukhetho lolu lwenziwe ukuvala isikhexe esithiwe ngumnumzana Jeff Sessions, ophiwe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezemithetho ngumongameli Donald Trump welemelika. Umoo ulandelwe ngamacala okuthi wake waya ecansini labantwana abancane kudala esasebenza emithethwandaba. Ube waphika wonke lawa macala njalo esekelwa langumongameli Trump, kodwa ephikwa ngamalunga amaningi awebandla lakhe lama-Republicans. Ukunqoba kukaJones kuza kwenza kube nzima ukuthi idale leSenate ebelilamalunga amaningi ama-Republicans likhande imithetho kungela kuphikiswa ngama-Democrats. Kuthi-ke inhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe eye-European Union ithi yona isimise uncedo lokade ikhangelele ukulupha ikomiti ebona ngezokhetho kwele Cambodia eye-National Election Committee, NEC, ngenxa yesinqumo sikahulumende waleli lizwe sokwalisa ukusebenza kwebandla eliphikisayo ele Cambodia National Rescue Party, CNRP, lokubotshwa komkhokheli walo uKem Sokha esetheswa icala lokuhlamukela uhulumende. Siziphetha-ke lapha ezivela kwamanye amazwe. Izakamizi zakoBulawayo sezicele uhulumende ukuthi aphungule okudingakalayo nxa umuntu efuna ukuthatha ingwalo zokuzalwa ama-birth certificate, ngoba iningi likaZulu ikakhulu labo abazalelwa phandle kweZimbabwe labo abasinda kumbhuqazwe owe-Gukurahundi besehluleka ukuthola ubufakazi obeneleyo bokuthola lezo ncwadi. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Trinity Project kanye lelunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa, ugogo Agnes Chabangu uthe ulomzukulu owachiwa ngunina owazalwa ngo-1997 seze wehluleka ukubhala imihloliso ka-Form 4 ngenxa yokuswela incwadi lezi.
Lo mntwana osole ofuna i-birth certificate uzowayehluleka ukubhala u-Form 4. Yikho lakhathesi usekhulile ngo-1997. Uzofika lesi sikhathi unina wahamba angimazi lapha yakhona, kodwa ngokuzwa kwami kutwazi watshona. Yikho ke ngicela usizo silokuthi nitholeni i-birth certificate yomntwana, ilungelo lomntwana.
Osakhulayo unkosikazi Virginia Nyathi uthe uselabantwana abathathu labo abangelancwadi zokuzalwa ngenxa yokuthi yena akalazo.
Okungenza ngiswele ibhethi, anginamama, anginababa, angila umuntu ongayenelisa ukuthi anithathise ibhethi empilweni yami. Labantwana bafuneka esikolo, so abakwanisa ukuthi baye esikolo ngoba balamabhethi. Anzanga ngiyenelisa ukuya esikolo ngoba ngaswele umuntu ongihambisa esikolo, ngaswele umuntu ongifundisayo.
Unkosikazi Pasi Banda uthe kubuhlungu ukuswela amaphepha, njalo uhlelo lukahulumende olokupha abantu incwadi zokuzalwa kanye lezithupha alubancedi ngoba bevame ukusuka bengatholanga usizo abaludingayo.
Ukuthi buya ndizothatha amaphepha kodwa singafika kumaphepha ngani? Basiqotha bethu buyelanani, so asisakwazi ukuthi senze kuphi ngoba vele siyehluleka, sivele siyahluleka ekuqaliseni, kathesi is for free, liyasiqotha njalo siye ngaphi?
Oqondisa inhlelo ze-Trinity Project, umnumzana Thabani Sibanda, uthe inhlanganiso yabo isebenza kakhulu ukuthi inike abantu ulwazi lokuthi incwadi bazithola njani, kanye lokubaphathisa ukuthi bangabanjelwa amaphepha ezibhendlela nxabe lezikwelete.
Siyakhangela ikhesi yomuntu, sikhangela ukuthi yena uhlupho lwakala lolunganani. Angitsho thina vele esincedisa ngakho kakhulu i-legal advice, ulwazi lokuthi i-birth certificate ithathwa njani. Kodwa i-birth certificate vele antsho iphuma ehofisini kahulumende. Okwenzakalayo siyananzelela ukuthi abanye abantu kwesinye isikhathi baya bengalali ulwazi, bengakwazi ukuthi zinto bani ezifunakalayo ku-birth certificate. Thina siyathatha i-information yakho siyibhale phansi, sibe sesikulandelela endlini yakho, sibuye sizokutshela ukuthi khathesi sokumele wenze kanje kusukisela lapha kusiya kulesi sigaba.
Olilunga ledale leparlamente unkosikazi Jasmine Tofa ubexoxisana lezakhamuzi ethatha izikhalazo zabo njalo uthembise ukukhulumisana labe ofisi enikeza lezo ngwalo.
And enye into ekhona njalo ukuthi kulungiswe into yama birth certificate ukuthi khona njengoba kathesi umuntu angazalwa kwelinye ilizwe kusadik kuya kumele ngaye kuya ngaphe eZimbabwe ebhadale $50 yokuthi athole birth certificate. Kumele kukhangelwe kulungiswe ngokuthi into le $50 yalungiswa ngesikhathi kuhamba laba abasebenzayo esingathi ngama professionals, ama teachers, ama engineers besiyasebenza kwamanye amazwe.
Khathesi uZulu eZimbabwe ubhalisela ukuvota ukhetho lomnyaka ozayo kodwa iningi lokhe lisehluleka ukuthola izithupha kanye lencwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezi ehlukeneyo. Umkhankaso kahulumende owokupha abantu ingwalo lezi ukhanya ungakhangeli inhlupho ezibhekane loZulu eziyizo ezibangela ukuswela incwadi lezo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umgcinisihlalo we-AfriMac Bank nezinye iziphathamandla zebhanga lakhe namhla bahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa eHarare izolo bamthembisa ukuthi leli bhanga lizagcwalisa isithembiso salo sokupha uhulumende weZimbabwe imali engaba ngamabhiliyoni lengxenye $1.5 billion iyokuvuselela umnotho. Ikhuluma ngemva komhlangano lo mnumzana Obey Orama utshele intatheli zindaba ukuthi ibhanga lakhe lizimisele ukuqhubeka lisebenzelana nale Zimbabwe endaweni ezijeneyo ezigoqela ukuvuselela amankampani lomnotho wona osulomnyaka usadala uhlezi phansi ngamadolo. Umphathi ntambo wezemali mnumzana Patrick Chinamasa losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe Reserve Bank of Zimbabwe mnumzana John Mangujka labo bebekhona kulomhlangano. Kunjalo nje umphathi ntambo ubona ngobudlelwane eZimbabwe lamanye amazwe mnumzana Sibusiso Moyo yena uhlangane lomeli weMelika eZimbabwe uambassador Harry Thomas bahlafuna udaba lobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Amapolisa kwele Botswana aseqalile ukubopha ababalisi abadabuka kwele Zimbabwe asebenza kulelo lizwe okungekho emthethweni. Kulaba balisi abeZimbabwe ababikwa befika phose inkulungwane abafundisayo ikakhulu ezikolweni ezizimele zodwa kwele Botswana ama private schools. Intatheli zindaba ye Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi abaningi abeZimbabwe abafundisa eBotswana babhekane lokusasa elimnyama ngemva kokuba amapholisa angene esikolo edinga abasebenza elizweni bengalamaphepha aqondileyo. Amapholisa kanye labogatsha olubonezwa ukuhlala lokusebenza abantu kwelizweni olwe-immigration baphezu komkhankaso wokubamba ababalisi bokuza abangalamaphepha okusebenza eBotswana. Iningi eselibanjwa amatitshala eZimbabwe kusanda kubotshwa abadlula abangamashumi amathathu esikolo ezintathu eHabroni kuphela kuyona le iviki. Omunye wamatitshala uthi kuzaba nzima ekuqeleni kwethemu elizayo usijo ukuthi bazawe sebesezitaladeni ngoba eleBotswana lisomela ngamaphepha okusebenza.
Nzima kithi as teachers ngoba eZimbabwe already akula ma vacancies. Ukuthi it's a tough start to 2018 ngoba njalo ama teacher amaningi aweZimbabwe abefundisa kuma private schools eBotswana.
Kodwa omunye oweZimbabwe kavumelani linyathela lokubopha njalo beqotha ama teacher eZimbabwe esikolweni ezizimele zodwa esithi inani eliphezulu labo litshengisa ukuthi ulwazi lwabo luyadingakala.
Bakhona lokho ukuthi ama teacher avela ngaphandle ayenza up to 75% of the population yabo teacher lapha eBotswana. Ichimso ukuthi bayadingakala, bayafunakala. People are seeing their value. And it's up to uhulumende weBotswana ukuthi ebone ukuthi ebanika amaphepha. because these people buy dingakala njalo futhi uhulumeni weBotswana should make sure ukubona uyancedisa ukuthi kubele some kind of a balance inxa kubele in service training bincedisa abatswana ukuthi labo be reach to stage naleso.
Umphathi Ntambo obona ezemsebenzi eBotswana umnzana Tshenolo Mabeo utshele idale lePhalamende ukuthi ugatsha lwakhe luhlala lukhangelisisa udaba lwamatitshala okuza asebenza kwele Botswana. Uthi inombolo zitshengisa ukuthi kulenani eliphezulu lababalisi abavela phandle ikakhulu abeZimbabwe phakathi kwamatitshala ayinkulungwane ezintathu i-3116 asebenza izikolo ezizimele zodwa ama-private schools abadlula okuyisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75% ngabokuza. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zestudio 7 Gaborone kwele Botswana.
Siphiwe ngujapreza lapho kodwa ke isikhathi sethu asavume ukuthi siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amalunga edale lePolitbureau lebandla leZANU-PF angena umhlangano wokuhlaziya udaba lohlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe. UZulu weZimbabwe uveza imibono ehlukileyo ngequla leMDC allowance eligoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ngohambo lwabo lokuya kwele Melika. Kuthi ke ucwaningo olwenziwe zinhlanganiso ezizimeleyo luveza ukubana ukuthathwa kombuso ngabebutho leZimbabwe sokwenze kwabasobala ukubana ibandla leZANU-PF alifane lamanye amabandla ezombusazwe nankulu lobudlelwane lwamathe lolimi labakubutho laba. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Sithi asibeke ithuba elifanayo njalo ngabo 7 ntambama, half past 7 ntambama.